Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 23 kumvimbitho 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kulezimbe ezithathe esizitholileyo abantu ekade sibadinga, so sigcine sizithola izolo zitholakale emfuleni.
Uzulu weManicaland uqhubeke ephanda emhlabathini engena la semahlathini namuhla edinga izidumbu zezihlobo ezibulawe lizulu lesiphepho ucyclone Idai.
Lapho okufiwe khona inhloko yomuzi yiyo ehlala khona, abantu nxa bebuya bafike bakhalele inhloko yomuzi. Pho leyo nhloko yomuzi nxa isibaleka isiye abantu bekhala, bazafika bakhalele bani?
Inengi lichothoza umongameli Emmerson Mnangagwa ngokusuka elizweni namuhla esiya kwele Angola, lisithi ubemele akhokhele imizamo yokuphathisa abantu beManicaland. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weManicaland uqhubeke ngemizamo yokudinga izidumbu zalabo abafele engozini yezulu lesiphepho ucyclone Idai namuhla. Abaningi bebephanda emhlabathini njalo abanye bebengena emahlathini bekhangelala lapho okulamanzi khona. Imizamo le iyaqhubeka nje namuhla kulilanga lakuqala lesikhathi sensuku ezimbili ezihlelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ezokukhalela uzulu weChimanimani lo eChipinge owehlelwe yingozi le. UMnangagwa uhlele isikhathi seNational Day of Mourning esiqala lamhla siphele kusasa. Kodwa okudanisayo ikuthi abantu abaningi bakhala ngokuthi uncedo lokudla lokunye abakudingayo kabalutholi ngemfanelo. Abanye bathi ukudla kuphiwa abebandla elibusayo eleZANU PF kuphela kwezinye indawo. Siyexhume isakhamuzi seChipinge unkosikazi Sali Mlambo wasichasisela okunengi okwenzakalayo.
Abantu bebelokhu benikwa ukudla, abanye bebenikwa impahla, kunempahla ezivelele ePresbyterian Church eHarare. So abantu abaningi basasizakala ngezinto ezinjengokudla lempahla, lezinye izinto zokuphonga ukuphathisa. Nibe sengithi izidumbu zisatholakala, njengokuthi izolo kulezidumbu ezithathe esizitholileyo abantu ekade sibadinga, so sigcine sizithola izolo zitholakala emfuleni. Kodwa singathi amanzi sengathi ayayehla lapha, sokungathi sokusiba ngcono. Kodwa uncedo singisalufuna oluningi kakhulu, ngoba umumo wakhona mubi kakhulu. Sisafuna ukuthi abantu nxa begwanisa besisize ngezinto ezithile kakhulu. Kodwa singathi sokusiba ngcono ngoba amanzi ayayehla. So lokudinga kule ndawo ekade zingafikeki ngendaba yokuthi imigwaqo akula amanzi ebemaningi, kathesi sokungathi kuyafikeka futhi.
Esigabeni sakho ubangaka abalokhu bengaziwa ukuthi bangaphi?
Esigabeni engihlala kiso ngingathi kunabantu abathathu abangaziwayo ukuthi bangaphi. Kuyukuthi bona basuka besiyadinga izinkomo zabo, so sicabangela ukuthi ingxenye bahle bathathwa ngamanzi. So kathesi ama-numbers ethu yikuthi alokhe abantu babe belokhe bekhuluma ukuthi alo asambone, kodwa okwakathesi embaziyo bathathu abangakatholakali.
Abezempilakahle eMozambique, eMalawi ngisho laseZimbabwe bathi imikhuhlane efana lemalaria, efana lesihudo, isiqalisile kwezinye indawo. Khona ngapho eChipinge kunjani? Alikayiboni yini limikhuhlane?
ayimkhoshana le mina angikayiboni kumbe ukuzwa ngayo kodwa ngiyabona ukuthi kungabe kuyukuthi soqalisile kodwa abantu bengakakhulumi ngakho ngoba indawo yakhona kusho kulamanzi amaningi njalo nje sokuqalisile futhi ukuthi kuthise kakhulu so iminyane zingabe seziqalisa kakhulu ukubreed ukuzalana so kungabe kungatholakala ukuthi ingxenye sokuqalisile kodwa eqinisweni asikazi any report yokuthi kulomuntu osele malaria kumbe olesihudo
uzaqhubeka uhlala lapho bukhona yini kumbe ucabanga ukuthutha uye kwenye indawo ekhatshana
yokuthi ukuthi ngingathutha lapha ngesiye endaweni ekhatshana angibona ukuthi ngingakwenza lokho ngenxa yokuthi le yindawo yabokhokho bami indawo yokuthi abantu bakithi bazalelwa lapha ye sitholile ukuthi sibe lento enjongo ilayi esiweleleyo khonapha kodwa ukuthi ngingasuka angiboni ngiyabe ngilokhe ngilapha sibonisana labantu bangakithi lapha ngeke ngikwanise ukuthi ngesiye
uNkosazana Salimlambo yisakhamuzi seChipinge sixoxela ekhona le eChipinge le tiye indlebe kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba olubuyayo kuhlelo silenxoxo ebanzi laye uNkosazana Salimlambo Aba mabandla aphikisayo lozulu weZimbabwe jikelele sebechotoze umongameli Emmerson Mnangagwa ngokusuka elizweni namuhla esiya kwele Angola vesithi njengoba kulelanga lakuqala lokukhalela uzulu weManicaland alihlelileyo ubemele abe khona elizweni akhokhele imizamo yokuphathisa laba bantu Amabandla acotoze uMnangagwa agoqela ele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kanye lele MDC T elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe sexoxelo umnumzana Bednico Pepe umgcini sihlalo we MDC T kamakhuphe
lapho okufiwe khona inhloko yomuzi yiyo ehlala khona abantu nxa bebuya bafike bakhalele inhloko yomuzi. Pho leyo nhloko yomuzi nxa isibaleka ithiya abantu bekhala bazafika bakhalele bani. Ngwesibili okutshengisa ukuthi akulabuntu esingabe ukukhuluma ukuthi kukhona obenziwa ke ngumbuso weZANU PF laye uMnangagwa. Okwesithathu siyazi vele ukuthi iZANU PF yona ngwayo ikhokhelwa kumbe ngithi libandla elilabantu abalolunya abangalazwelo. Bengalazwelo nje kufanele ukuthi ngabe kulesihlelo ngabe uyahlela ukuthi kona okwenzakeleyo eZimbabwe endaweni yakhe into embi sibone esiba nguye ohamba phambili esenza yonke into evakathela abantu azavakathele lezimuli ezilahlekelweyo okwesifo ungakhangela ukuthi vele abantu laba abanathando labantu kulemfanekiso kadiphuma ke ku-social media etshengisa ukuthi abantu bangcwatshwe ngamabhulisi kade khanywa ekhandwa ke ngokungamaplanka okubazwa emakhaya khonokho kodwa kuyatshengisa ukuthi-ke uhulumende kazange ayithathe kube serious ukuthi athi nxa edeclare i-state of emergency kuhle kulungiswe amabhokisi kuthathe amakhampani wonke ayezamabhokisi ahambise amabhokisi khona labantu kuyayingcwatshwa kude kodwa sikubonayo ukuthi sonke isikhathi nxa besenza into zabo benza into zabo ezisuthisa imoya yabo ezinalandaba labantu bezimbabwe
sike sakhuluma labo khonale eManicaland bayakhala bathi uncedo kwezinye indawo lophiwa abantu ikakhulu ukudla abezanu PF ukuba bikwabe bhalisana behamba bona phambili kanti ke ngumuntu wonke owelwe yilingozi odinga uncedo ungathini ngalokho
ngasisithi thina ibandla lezanu libandla elilabantu abalolunya abalomhliziyo yobuthakathi siyabe singabathithi leyo iyatshengisa ukuthi inhliziyo yobuthakathi inhliziyo yokuloya inhliziyo yomuntu olomoya omubi ofuna ukuthi omunye umuntu azwe ubuhlungu phezu kobuhlungu lobabuzileyo
umnumzana Bednico Pepe ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT Siphinde saxoxa njalo lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi abachothoza umnangagwa ngabakwazi abakhuluma ngakho.
Yakwazi ubana kona njengoba yena umongameli kulamanye ama-commitments ahlala ekhona kukhalenda avele emile. Kodwa ke bekungasho intona nxa kule ngimsizi kumele ngenziwe sokulimema into yonke ine. Ngingabona ivelesini khona ezimbilinize lapha esihlala khona noma ungalinganiselwa awusathi kulabanye abantu asabekanezinye imisebenzi ekhona abantu baphuma bezimisebenzi bebuye belobe bekhala lani bebedidiza into zonke zihambe ngoba ukusela akuthi na into yonke isibhile phela izinto kumele ziqhubekele phambili kumele ziqhubekele phambili yikho izinto ebhadile akhanani ndawo othalayo kodwa kungathinyelwa sonke uthi uhlale phansi uthi into yonke. So nayina ebhikileli ginto liqalela le ANC ayenzileyo kuthi asikhalani nabakhalayo iziphozi ezibhijileyo ngayo kodwa awusotho awusatho belekuka imisebenzi yonke sokufunza ehle ime konapho.
Kodwa abanye bathi umhlangano wesadaki lo awulandileyo kwele Angola ayisiwo umhlangano walutho ngumhlangano ongelamsebenzi nje. Vathi njalo obekudingeka ikuthi umongameli aqhubeke ekhona elizweni ekhokhela imizamo yokuphathisa abawelwe yilingozi.
Well, angiqondile umhlangano lo abawulandileyo khona ngale. Kodwa mina njengoba ngisitsho ngibona ngani into kodwa engasiza pho ngokuphuma hambe kulanto eqade kule ngoba njengoba nje ubona kathesi so isadaki labanye amazwe apha eRwanda labanye abathile babhizi bazama ukuncedisa ukubana wona sithuhlele izinto ezivele zinto ezivakela yinelika le-EU. So akuna nto engaqade angabana ngoba ukudlala bona lobana yibo kuzayenzaukuthi bona into zibe nganeno umkhonomo kuqala ukuvuka ngoba sidinga phela i-balance of payment engaphuma emazweni nalawa aphandle khona ngale nxa sokulobudlelwano oburayithi obulungileyo sokukhitshela ezizizulwane esizifakele.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu PF. Singene kuhlelo lwabesifazana esilethulelwa nguSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosikazi Loveness Makauri ohlala kuward 27 eMakoni South okungezinye zendawo eManicaland ezihlaselwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Izulu leli libulele amakhulu lamakhulu abantu njalo abanye akwazakali ukuthi bangaphi. Unkosikazi Makauri oyisiphathamandla se-MDC usichasisela okwenzakala esigabeni sakhe.
Mina ngiku-district ngingu-treasure district ema-Makoni South district. Mina engikubonile endaweni lapho engihlala khona lama-teacher ngikhona kuzobuya amala kuzeni ama-toilets awile futhi kuphinde kuye futhi amabhani lawo awile akulalutho. Ngikuthi vele asaqedanga ukuhamba indawo zonke kodwa lapho engihambe khona ambone kulezinje eziwile eziningi ama-toilets wona amabhani okuthi vele angikwazi ukuthi abantu bazathithela ngaphi igwayi labo. Umuntu wonke vele uselokhu usefuna ukuthisa igwayi lakhe. So ukuthi ucele ku-NXT dog omunye onebhani kuyabe kungayenzi ngoba uyabe efakile eyakhe layo umoya athe lilokuzwa ngumoya kusiwa okunye kuqamuka avele abasavuni into engani right elinye liseli.
Manje abantu benzani kathesi bahlezi ngaphi?
Bahlezi kuma-next door abanye bahambile ezihlobeni zabo. Kunzima abanye bahlezi kubosobhuku abanye bahlezi kubomakhelwane abanezinja kade ziqine kakhulu. So into zangikhona vela azimanga kuhle.
Kulabantu abakade besiza abanye ngoncedo solufinyelele yini khona ngapho ukudla kumbe impahla zokugqoka kumbe amatende kumboko?
Akula kulandeke yabuya.
Zikhona iziphatha amandla ezibuyayo kuzohlolisisa umuma?
Abakabuyi vele esibani mani kuwesi ngapha kungani kungcono ngoba uyakwanisa ukuya kubomakhelwani kumbe kwabanye nje izihlobo usiyahlala akufanani lesimani mani. ukudla yikho kuyabe sekushoda manje. Abathi ade vele sebenika umumbu, sebeholisa umumbu, kodwa bebengaholisa umuntu wonke ade bekhangela ukuthi hhayi lapha kungani, hhayi akusela lutho laphana lakwa akusela lutho, ade bedinga abantu abawesi. Akula futhi endaweni yethu yena le kwazwa kuyikuthi i-m d c yodwa, so akula laphana sivota kwakungamali okuzeni kuphela, ama-m d c kuphela yiyo ilokuzeni iba abantu abangikhona abaningi ama-m d c. So bayakhangela ukuthi izindlu eziwilelezi ngabantu baphi, basabothani, basapothi i-m d c kumbe izanu. So iningi zangikhona ezamazandazo zikhona ezinye eziwileyo, kodwa bayakhangela bebona ukuthi laba yibaphi. I-m p wethu wadliwa izanu ngenxa yamaplazi wona lawo, ngoba abantu bemaplazini bavele ngabayifuni i-m d c, kodwa lapho emakhaya i-rural la hayi azangadobhe. So u-m p wakhona lokho ahambayo mzane evotela kuphuma ama-result kazange ebuye futhi. Laba amazane angikhona vele sebehlupheka ukuthi kathi manje senzani, ngoba u-m p vele asamtholi.
Abatshonileyo like lezwa ngabo kumbe izifuyo ezifileyo?
Hayi lokhu sikuzwela khathana lapha kuyilokuzeni kuphela, izindlu lamalokuzeni lama-toilets lamabhani ya abantwana bayahamba ezikolo, ama-bridge a-right kawa li-bridge elilodwa kuphela ele-Rukweza primary ileli wileyo kuphela elilodwa. Kule-bridge eliya esikolweni esithiwa i-Kadzunge school abanye besiza ngapho kuthiwa e-Benza school i-bridge yakhona lincane, so abantwana hhayi lakathesi abakayi esikolo ngoba umfula ugcwele.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Loveness Makauri ohlala kuward 27 eMakoni South, okungezinye zendawo eManicaland ezihlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Yilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Sizweke uChris Kande kuhlelo liphuma lendaba elishone lendaba kubana usiphatheleni.
Lingali tshona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosazana Sally Nobuhle Mlambo, isakhamuzi seManicaland kocheche, lapho okube lo monakalo wezulu lesiphepho ucyclone Idai. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Alibonani, ngiyabingelela.
Ya, ungaqala usitshela ukuthi uhlala ngani?
Mina ngihlala eChecheche, eChipping, eGrootpoint yaseChecheche.
Ingozi yezulu leyi ifike okunganani khona ngapha?
Ingozi le ifike kakhulu ngapha, amanzi ebemaningi athethe imizi, eminye imizi idilikile. Kodwa okudilike kakhulu yizambuzi, imigwaqo layo akusela, amabridge vele lawo adilikile. Izulu belilimningi kakhulu, amanzi akhona abuye emaningi okwesabisayo kakhulu. So uyathola ukuthi vele imizi eminingi nxa iyimizi leyana engayakhwanga ngendlela idilikile yawa endaweni eziningi. Iningi lethu bese sihlala ezindlini zabantu abayakha imizi yabo ngezitina, ngoba izindlu zodaka zawa.
Manje sikhuluma nje okwakathesi lihlala ngaphi so?
Sihlala ezindlini njengokuthi ezababalisi, abanye ababalisi ngapha zabe zilokhe zithi zimile, zilokhe zikhona zirayithi. Kodwa abanye abantu uyabona ukuthi bahlala lezi hlobo, abanye bahlala ngathi labo makhelwane, abantu vele siphonga ukuhlala lapho kuhlaleka. Abanye bahlala emathethi kathesi ukwenzela ukuthi umuntu ebe ele ndawo yokucathisa ikhanda, kodwa imizweni iningi sibili idilikile.
Bakhona abafileyo?
Bakhona abafileyo ngapha eThipinge. Mina embaziyo ngathi balitshumi. Izolo sibeke eThibuwe, sibeke omunye othiwa nguMr Mthono wathathwa ngamanzi. Then kulomunye ubhude engimaziyo esakhula sonke othiwa nguClement Manono, laye wathathwa ngamanzi, sathola umzimba wakhe uthole emanzini ngesonto.
so simbeke ngolwesithathu yena lo kunabantu sibile abafile sibaziyo abangafika ngaphe tipinge kuma 20 bakhona
sizwa kuthiwa abanye bengaba bethethwe ngamanzi bayafika khona le Mozambique libazile yini
kungaba njalo ngoba amanzi lawo ebephonga ukukhuphula yonke into so kulala besingakwaziyo ukuthi bangathi so kungaba njalo ukuthi laba bathathwa ngamanzi bazaphumela khona ngale kodwa lapha besizama ukuthi sibe silokhe sidinga izidumbu ukwenzela ukuthi kumbe ukuthi umuntu nxa singakwazi ukuthi ungathi singamboni besilokhe siphonga usiphonga ukudinga kodwa kungatholakala ukuthi sibili umuntu isidumbu sakhe sisemozambique ngoba amanzi lawa ebemaningi ebelamandla and amanzi lawa abuye kakhulu ntambama lasebusuku ukuthi abanye bathethwe belele abanye bebekwazi ukuthi bayathathwa abanye bebengakwazi singathi ngamanzi akade elolaka anzake ngikubone
manje uncedo luyafika yini sizwa kuthiwa kulabaphathisayo
abaphathisayo bakhona nje bayazama kodwa into ehluphayo ukuthi ezikhathini ezinje singathi uncedo lwakhona lulutshwana ngenxa yokuthi abantu abaningi kathesi abalampahla abalangubo abalazitsha zokuphekela abanye abantu yonke into ithethwe ngamanzi from singathi ingubo yonke into ongayicabanga engabe sendlini
manje nxa liphiwa uncedo olufana lempuphu liyapheka njani
sasingadinga imbiza abantu bebedingadinga imbiza le migano yokuthi abantu bekwanise ukuthi bepheke kodwa kunzima ngoba umumo walapha unzima ukuthi ucele umuntu sibile imbiza yokuthi ekunike laye umuntu uyabengela kodwa lo mumo kade ulapha sokwenza ukuthi abantu sibambane kakhulu ukuthi uyachupha lawe olakho uyathatha imbiza uthatha umgano okodwa unike lawe ukuthi at least omunye umuntu ekwanise ukuthi epheke ngoba izinto ezinjalo akunamuntu oke wanceda abanye ngapho ezinye indawo ye bazama ukuthi bephathise bencede abantu ngokuthi bepheke ndawonye kodwa endaweni eziningi usizo olunjalo asikalitholi kodwa ukudla o-Red Cross bebebanika sibili even i-government ibizama ukuthi inike abantu ukudla
lo-ke bekungunkosazana Sali Nobuhle Mlambo isakhamuzi se Manikhalende kwacheche ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilale.
Siyabonga Chris le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba kuvembuna
Lamlela
izakhamizi zemaphandleni eMathebeleland South zithi zikhala ndawonye lozulu eManikaland owelwe yingozi yezulu lesiphepho lona elibulale amakhulu abantu lakhukhula le mizi ilatshiya inkulungwane lenkulungwane zingelandawo zokuhlala. Intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Izulu lesiphepho leli ucyclone Tai likhukhule imizi ladiliza amabhaloho njalo ngokutsho kukahulumende libulele abantu abafika amakhulu amabili lamathumi edlula kancane amahlanu 259 kodwa inani leli likhangelwe lokukonga ngoba bebaningi abalokhu bengaziwa ukuthi bangaphi kanti abanye ngabafayo abalokhu begqitshelwe lithebethebe abangakatholakali. Unkosikazi Juliet Ntliwane ongumgcinisihlalo wenhlanganiso esebenza labomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe uthi indlela uhulumente aphathe ngayo lengozi iveza sobala ukuthi ubengazilungiselelanga lanxa ebekwazi ukuthi kulezulu likazamcolo elizayo.
Akula preparedness ekhona elizweni khonoko njengabantu base bathwalwa masinya basiwe endaweni ezisefu uma safety places vela wakho aka identifywa noma ngaba basusa kathi babeza bafaka nxa waqhamuka ama-cyclone anje kuyazakala ukuthi kufele izinto eziningi emanzini abantu sebeyanathi idoti imiyane amalaria okholera bazakuba khona asizange sibone kule preparedness ezibhedlela kumbe ngapho ukuthi abantu baphaniselwe
umantwana uthalubana isiphepho lesi sithaya eMathebeleland besiza qothula yonke into ngoba kuvele kungelantuthuko kulesi sigaba
imigwaqo yethu ngayiphelile ngikhangela ama-bridge vele adala ukukhukhulwa ngamazulu lokhu njengalast year ama-bridge amaningi asale limele alokhu elimele lanamhla ngake kubuye umonakalo onje angiboni ukuthi eMathebeleland South kuzasala kule bridge ngoba ama-bridge wonke ngakasimisi ngama-bridge esekuthi awasacinanga sekwagedeka bekuvele kuyasala kungelalutho okunye futhi khathesi ama-settlement asekhona ngithe le mathawuni abantu bakhele ezifuleni ama-enjiniya khathesi emathawuni banika abantu indawo ezazingahlali bantu okwakuyizifula abantu basezifuleni
umonakalo ehlele uzulu eManicaland uthi abantu abaningi ezansi emandebeleni bebambe uvalo lanxa abaningi kulumango bebekhala ukuthi izulu line sebetshaywa luvalo ngabe bona amayezi esibhakabhakeni umnumzana Edgar Ncube isakhamuzi esimbuka phansi kwenduna umathe lapho kulezulu elike ladiliza izakhiwo kunyanga ezimbili ezedlulileyo uncube uthi uzulu eManicaland ubhekane lobunzima nanku lasegwanda south akula ncedo lokwakha kutsha asebethe baluthola
akula lokukodwa kwakhona osokubukwalungiswa ngikhuluma kunje abantu bayaziplanela ukuthi baqalele ngathi bayenga akula sizo esilutholile kumbe olutholwe ngabantu ngaphandle nje kolulutshwani engingathi mhlawumbe nalo lokwalungakafezeki kulama-organization athile engingafanisela i-BLD kwayibabirwali babahisani kuzoba ne-team 28 yizo ezingani zifisa ukuphathisa
uncube uthole kakhulu uhulumende esengazange athatha amanyathelo okususa abantu beManicaland endaweni zabo izulu lingakani nanxa bekwazi ukuthi liyeza lo monakalo omkhulu
lokhu kulusizi kakhulu ezizalwaneni zeZimbabwe emsakazi ngoba kube lo monakalo sibili omkhulu kakhulu kunjenje kulahleke imiphefumulo yabantu abaningi okungangokuthi i-metro department ibikubikile ekuqaleni ukuthi ngenzakala kufike i-cyclone yona leyo ngesikhathi esifike okokuthi aluba uhulumende ubeke wakunakekela nje wahambela phambili maybe laba bantu basuswa bayafakwa kwenye indawo lapho akhangelelwanga khona ukuthi leli zulu belingafika bagcinakala khona kuze kubonakala ukuthi kuyaphetha ngani nalapho sokuvelela umonakalo sinanzelela ukuthi umongameli welizwe ukuphatheka kwakhe kakuzange kuveze ukuthi ngumuntu ohlathazekileyo ngesenzakalo lesi
isakhamuzi esitezi umnumzana Sajen Moyo uthi kuyadingeka ukuthi uzulu akhethe kuhle indawo zokwakhela imizi ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana leManicaland
asifune ukuthi indawo zethu sakhela phezulu singakheli endaweni eziphansi ezifuleni emagumbini emfula ngoba kulapho amanzi aya khona kanti ke vele yona imvelo yomhlaba ukuthi amanzi kumele aye endaweni ephansi ababanikeza indawo labo kumele bangabantu abalolwazi abazabanceda
osomabhizimusi begwanda bayaqhubeka ngokuqoqa impahla zokuphathisa uzulu eManicaland labanye abehlelwe ingozi efanayo emaswingo ngimele umsakazi we-studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube
Siyabonga Jaheli Tala Albert Ncube ngokusipha uhlelo lwemaphandleni. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu weManicaland uqhubeke ephanda emhlabathini engena lasemahlathini namuhla edinga izidumbu zezihlobo ezibulawe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Kwanele Mthwakazi okwanamhlanje likhumbule zikhona njalo ezakusasa olivalelisayo ngontungamilinkomo.